Incwadi kaPaul kuThithosi. UThithosi isahluko sokuqala. Mina Paul, inceku kaNkulunkulu lompostoli kaJesu Kristu, wokwakha ukukholwa kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu, lokwandisa ukwazi iqiniso elimayelana lokukhonza uNkulunkulu, ngilethemba lokuphila okungapheliyo. UNkulunkulu ongaqambi manga, akuthembisa ekuqaleni kwesikhathi. Ngesikhathi esifaneleyo wabonakalisa ilizwi lakhe ngentshumayelo engayiphathiswa ngokulaya kukaNkulunkulu umsilisi wethu. Ngithi kuThithosi umntanami impela ngokukholwa esihlanganyele sonke, kakube kuwe umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba lakuKristu Jesu umsilisi wethu. Ngakuthiya eKrete ukuba ulungise lokho okwasilela ukulungiswa, ubeke abadala bebandla emizini yonke njengoba ngakulaya. Uba kukhona ongasolekiyo, indoda elomfazi munye elabantwana abakholwayo abangasolwa ngokuganga loba ngokungalaleli. Ngoba umalusi webandla uyinceku kaNkulunkulu, kumele abe ngongasolekiyo, longaziqakisiyo, longathukutheli masinyane, longesiso isidakwa, longathandi ukulwa, longafisi inzuzo, kodwa kabe ngophatha kuhle izihambi, lothanda okuhle, loziphathayo, loqondileyo, longcwele, lozithintayo. Kabambelele elizwini elithembekileyo ngokwesifundiso esiqotho ukuze abe lamandla okweluleka ngokusifundisa okuqotho lokwehlula labo abaphikisayo. Ngoba banengi abangalaleliyo, abakhuluma ize labakhohlisayo, ikakhulu bona abokusoka, okumele ukuba bathuliswe lokhu bechitha imizi ngokufundisa okungafanelanga befuna inzuzo. Omunye kibo umprofeti wabo wathi, abaseKrete bangabaqambi bamanga, izilo ezimbi, iziminzi ezivilaphayo. Lobu bufakazi buqinisile, ngakho-ke ubalayisise ukuze baqine ekukholweni, bangalaleli inganekwane zabaJuda lemithetho yabantu abadela iqiniso. Kwabahlambulukileyo konke kuhlanzekile, kodwa kwababi labangakholwayo kakukho lutho oluhlanzekileyo, ngoba zonakele ingqondo zabo lezazela zabo. Bathi bayamazi uNkulunkulu, kodwa bemphika ngezenzo zabo. Bangabenyanyekayo labangalaleliyo, lasemisebenzini yonke emihle kabasizi lutho. UThithosi isahluko sesibili. Kodwa wena, fundisa lokho okufanele isifundiso esiqotho. Weluleke amadoda amadala ukuba abe ngazithintayo, abe qotho, abe ngaqondileyo, aqine ekukholweni lasothandweni, lasekubekezeleni. Ngokunjalo, weluleke labesifazana abadala ukuba baziphathe ngokufaneleyo, bangabi ngabahlebayo, bangafuywa yikunatha, kababe ngabafundisi bokuhle, ukuze bafundise abesifazana abatsha ukuthanda omkabo labantwana babo. Babe ngabaqondileyo, abaziphatha kuhle, abaphatha kuhle amakhaya abo, abalomusa, abazehlisela ngaphansi kwabomkabo, ukuze ilizwi likaNkulunkulu lingadunyazwa. Ngokunjalo, ubalaye abesilisa abatsha ukuba bazithinte. Kukho konke wena, ube yisibonelo ngezenzo ezinhle, nasekufundiseni kwakho ubonakalise ubuqotho lokuqonda, ukhulume okuqondileyo okungasolekiyo, ukuze omelana lathi abe lenhloni, aswele ulutho olubi angalukhuluma ngathi. Luleka izigqili ukuba zizehlisele ngaphansi kwamakhosi azo, zikholeke ezintweni zonke, zingabi lankani, zingantshontshi, zithembeke ezintweni zonke, ukuze zicecise isifundo sikaNkulunkulu kukho konke. Ngoba umusa kaNkulunkulu usufikile, uletha ukusiliswa ebantwini bonke, usifundisa ukuba sidele ububi lenkanuko zomhlaba, sihambe ngokuqonda nangokulunga nangobuqotho kulumhlaba. Silindele ithemba elibusisiweyo lokubonakala kwenkazimulo kaNkulunkulu wethu omkhulu lomsilisi wethu uJesu Kristu. Yena wazinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge ebubini bonke, lokuzihlambululela abantu abangabakhe abashisekela izenzo ezinhle. Chumayela lezi zinto, ulaye, ukhuze ngamandla wonke, ungadelelwa muntu. UThito isahluko sesithathu. Bakhumbuze ukuba bazehlisele ngaphansi kwababusi leziphathamandla, balalele, balungele imisebenzi yonke emihle, bangahlebi muntu, bangabi izilwi, babe mnene, bahloniphe bonke abantu, ngoba lathi kade sasiziphukuphuku, singalaleli, sikhohliso, sifuywe izinkanuko, lokuzithokozisa okunenginengi, sihlezi ebupini langomhawu, sizondeka ebantwini bonke, sizondana. Kodwa lapho sekufikile ukulunga, lesihawu sikaNkulunkulu umsilisi wethu, wasisilisa, kungesikho ngezenzo zokulunga esazenzayo thina, kodwa ngokwesihawu sakhe, ngokugeziswa ngokuzalwa kutsha, lokuvuselelwa ngomoya ongcwele, ngoba wamthela kakhulu phezu kwethu ngoJesu Kristu umsilisi wethu, ukuze silungisiswe ngomusa wakhe, sibe yizindlalifa zokuphila ongapheliyo ngokuthemba. Liqinisile leli lizwi. Ngithanda ukuba uqinise impela ngalezi zinto, ukuze abakholwa kuNkulunkulu bakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle. Lezi zinto zinhle zilosizo ebantwini, kodwa imibuzo yobuthutha uyixwaye. Le ndaba zosendo olokuzalana lombango lokuphikisana ngomlayo, ngoba lokho kakusizi uyize. Umuntu olesifundiso esiduhisayo, eselulekwe kanye lakabili, dele, wazi ukuthi onjalo mubi, uyona, uyazilahla yena. Nxa sengithume uAthema loba uThikikho kuwe, uphangise uze kimi eNikhapoli, ngoba ngizimisele uhlala khona ebusini. UZena uMeli loApolo ubakhuthaze ekuhambeni kwabo, ubone ukuba kabasweli lutho. Abakithi kabafunde ukukhuthalela imisebenzi emihle, ukuze bakwazi ukusiza abaswelayo, bangabi ngabangela zithelo. Bonke abalami baya kubingelela. Bingelela abasithandayo ekukholweni. Umusa kawube nani lonke.